izikolo lokhe zavulwayo mhla ka 15 lamhla ka 22 Mbimbitho abantwana bahamba okwamalanga amabili esikolo kodwa kulamalanga abanye sebehamba kanye ngeviki kwamanye amalanga ababalisi bayabe bengekho esikolo ngezizathu zokukhalala umsebenzi Umnumzana Themba kuye moyo, umgcini sihlalo wesigaba selupane kunhlanganiso yababalisi, e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, uthi ababalisi sebebekezele okwaneleyo.
Ababalisi sebebekezele kakhulu isikhathi eside lokho bezama ukuxoxisana lohulumende ngendaba yeholo labo. Bona bavele ababalisi kabakhaleli ukuthi iholo labo likhutshulwe, kodwa bakhaleli ukuthi libiselwe lapho elalikhona. Ngo-2018. Okumanje, uhulumende usetshengise ukungahloniphi ingxoxo. Ngoba nxa ebuya kuzokhulunywa, uhlabe ephethe ukuthi yena uzolinikani, lanxa livumelana lakho, lanxa lingavumelani lakho. Ngakho-ke kathesi ababalisi sebekubonile ukuthi ukukhuluma nje besethuselani, uhulumende layathi no work, no pay, labo bethu we are incapacitated, akusebenzi. Ngcono benze lokho okulingane ngemali yabo abayiholayo.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo wesigaba seMathabeleland North uthi yonke into isithengiswa ngedola leMelika ngakho imali abayiholayo ayiseneli lutho.
Lesi sibonile ukuthi hayi ngangingcothi nasibeke isikhali zethu phansi maybe ingxenye uhulumende engasizwa isikhalazo sethu vele khathi sakulanto enelayo ukuthi siyenze isikhuphiza abantwana bethu azikwani imali yokudla imali yokugada ngoba into yonke isintengayo siyi-US dollars so sethu uhulumende thina kasifisele ku-$450 ade sihola ngo-2018
umnumzana Vusumuzi Mahlangu umqondisi We-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi ababalisi sebebakhuthaze ukuthi bahambe amalanga amabili ngeviki.
Sesikhuthaze ababalisi ukuthi ke bahambe emsebenzini okwamalanga amabili kuphela ngoba iholo leli abaliholayo lenela nje ukuthi bahambe kanye kumbe kabili emsebenzini. Sikhangelele ukuthi ke uhulumende uza phuma le ndlela ezizancedisa ababalisi ukwenzela ukuthi ke benelise ukuphila njalo benelise ukuya emsebenzini. Esikutshoyo njengenhlanganiso ukuthi ke ababalisi umsebenzi bawufuna njalo bawuthanda kodwa ke sokusehlula ukuthi bafike emsebenzini ngendlela zokuthi ke le ndleko ezikhangelane labo yokuthi sikhangelele ukuthi ke uhulumende ke akukhuphule iholo sikhangelele ukuthi ke ababalisi ke bathole imali elingana i-$540 kusiya phezulu sikhangelele ukuthi ke anike iZimbabwean dollar elesilinganiso saleyo mali kusetshenziswa interbank rate.
Omunye wabazali unkosikazi Sibonile Ndlovu uthi ulokudana ngalokhu osekusenzakala ezikolo.
Dana lokuthukuthela ngesenzakalo esesenzakala nje eZimbabwe. Ukuthi kunje nje kade sesithetha abantwana sabahambisa ezikolo kube sokuthiwa amatisha kasayi esikolo. Engikudanela kakhulu nguhulumeni ukuthi ngawe uyaxazulula ingxabano yakhe lamatisha abantu bethu benelise ukufunda ngoba kunje nje abantwana yibo abasafaya lathi ama-parents esithwele nzima. Besingazange sokukhangelele lokhu okuyinto kwakhona kusuka kungani sokusathisa thina ama-parents dinga imali nzima sibhadalele abantwana bafike bahlale ezikolo bengasafundi bengasela lo bakhangela athi sithembele ukuthi ezikolo bazafika bafunde njalo.
Kumaviki adluleyo ababalisi bale ukwamukela imizamo kahulumende yokuthi iholo labo likhutshulwe ngesilinganiso samachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75%. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo we-public service, labor and social welfare, yahlule ngoba ubengaphenduli ucingo, kodwa kumaviki amabili adluleyo, usikhwica mfundo Paul Mavima, wathi ukukhulumisana kuyaqala kuyona le iviki, lapho okuzaba lomhlangano lo, njalo uzaqinisekisa ukuthi uyalulandela lolu daba. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.